Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuMfumfu 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 9 ngenyanga kaMpalakazi.
Thina njengozaphu singena kulolu khetho, singena sithethe elokuthi sizovala ngebheju ukuthi iBulawayo ingafi yangena ezandleni zezanuvila.
Ele Israyeli lithi isingene kuzinga lesibili impi yalo leHamas ngoba sebethumele eyinye njalo ingxenye yebutho eGaza.
Ukukhulumisana ngiyo yodwa indlela engasiza. So kulesigaba ezimbili. Number one, ngithe mina kumele kube labalamuli.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yokhetho lwezemidlalo lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka 9 ngenyanga kaMpalakazi kulandela ukuxotshiswa kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ePhalamende, eSenate lemakhansili ngumnumzana Sengezo Chabango ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele walelo bandla. Abakhokheli bebandla le-CCC bayamphika umnumzana Chabango besithi kasolunga lebandla labo njalo abasoze bencintise kulolu khetho. Kodwa umnumzana Chabango uthi kuzakhethwa abazancintisa bemele i-CCC, hathi labo abaxotshisiweyo ababephoqelwe ebantwini ngabakhokheli bebandla. Kusenjalo umnumzana Khutakwashe Musaka uthi ukhangelele ukuncintisa njalo eBinga North emele ibandla leZanu PF njalo ibandla lakhe lilungiselela ukhetho lwama primary elections lapho okuzakhethwa abazancintisa.
So i-primary election izasitshela umuntu ofunwa ngabantu. Umuntu ofunwa ngabantu eBinga North akubuzeka ukuthi ngeke ngokudakwashe emaBulamusaka. Njalo nje abantu bazavota ngobuningi babo. Uzayangisa labo abangathi bafuna ukufaka ama-CV yabo. Yebo bakhona abafakayo njengoba baninganyana abangani bafuna ukufaka ama-CV yabo. Siyawabona sibili ama-CV yabo ayeza abafuna ukuthi becontest bakhona ku-ground bayakampaigner. Kodwa hatshi ngiyakwazi ukuthi bayatsho nje enhliziyweni zabo ukuthi kunzima akuhambeki. Siyakwazi ukuthi anginqotshwanga ngenamba enkulu lapha esancintisa khona mhla ka 23 August. Abantu babeqiliwe barojwa yi-opposition kwathiwa usengenile uChamisa. Ngakho ke faka nini abe-opposition konke kum-MP lama-councillors. Abantu bachaya luvalo ngakho ke bafaka i-opposition. Kodwa khathesi sebekubonile ukuthi hayi babelahlekile. Lalokho kumnando kwasekubuya sebebona sokuthuli. Ufana ukuthi unchayise i-penalty kungela keeper. Akula keeper sichaya i-penalty. Penalty yasoze sichaye kakhulu. Sachaya nje kancane ingene ibhola lingene egedini. Ngoba sesiwinile. Njalo nje abantu bonke babonga ukuthi lokhu kwenziwe uNkulunkulu. UNkulunkulu ngiyewenza ukuthi singene. Ufuna singene ukwenzela ukuthi iBinga layo ibe lentuthuko.
Ubona ingane kungenzakala lo ukhetho lolu lungaqhutshwa ukuthi ibandla leZanu PF linqobe ikakhulu ezigabeni lezo okuthiwa zivele ezingeze-CCC okobulawayo lakhona ngapho eBinga.
Ngikutshela ukuthi abantu beCastle Park bazabisela njalo umfana lwana bechiya u-honorable minister Mthuli Ncube bayagijima behambe lapha abakwazi ukuthi lapha kulentuthuko. Kuzaba njalo eBinga, ngeke bechiye u-first president okwakhathesi bekwazi ukuthi akusela opposition ebusayo. Ngeke Tafara Mabhuku begijimele umuntu lwana bechiya uScott. Kuningi sibili kuma constituencies even kubolupane laphana labo eBestbridge. Yikuwina konke lokhu kusegcekeni. Sesifuna imaturity kuparliament, sesifuna abantu abangenayo ukuthi bemelele abantu, hayi khona abantu abafuna ukudlala bedlala ngabantu. Sesifuna abantu abaserious kuparliament. Kuzanzakala mhla ka 9.
Lo mnumzana kutakwashe Munsaka okhangelelwe kuncintisa kukhetho lokudinga uzamela iBinga North edalele parliamente yena engo ebandla lezanu PF. Siphinde saxoxa lo mnumzana Sondlovu isikhulumeli sebandla lezaphu yona ekhangelelwe kuncintisa kulolu khetho uthi labo baphakathi kwamalungiselelo.
Ngincintisa wethu kube ngemva kokuthi sahamba sahlangana labantu sakhulumisana labo sababuza ukuthi bona bafisani especially koBulawayo lapho kungama-recalls lawo. So sahamba sayaxoxisana labantu sababuza ukuthi bafisani bona ngoba bekunengqondo ezimbili ade sihluphana nazo ebandleni lethu lezabo. Eyakuqala inye yokuthi akumelanga sivumele ze-P F lithole i-2/3 majority. Eyesibili inye yokuthi singancintisa siyabe sinceda ukuyigezisa izanu sinike i-legitimacy. Sathi ngcono thina singayenzi lo isinqumo lesi sibuza abantu first. So sihambe ebantwini basebe sithi hayi kwangcono sincintise singabaniki ithuba lokuthi bathole i-2/3 majority. Ngakho-ke sesibophe isinqumo sokuthi sizancintisa kwezo zonke indawo okulama recalls khona koBulawayo. Kwezinye indawo sisasebhizi sikhulumisana labantu sibuza ukuthi bona bathini. Wonke sizakwenza thina sizokwenza silandela izinqumo esezithole ebantwini. Sinethemba elikhulu ukuthi sizanqoba kulolu khetho ngoba thina njengozaphu singena kulolu ukhetho sizama ukusekela abantu abayibo abakhitshelwa abantu ababameleyo kukhansili nakudalela ephalamende. Singena kulolu khetho sizovikela bona amalungelo wabo akhitshwa ngenxa yama-recalls lawo. Ngakho-ke sinethemba lokuthi abantu bazasisekela ngoba kumele sibavikele. Njalo masingena kulolu khetho singena siphethe elokuthi sizovala ngebheshu ukuthi iBulawayo ingafi yangena ezandleni zezanupiyefu.
Lizaba lama-primary elections yini kumbe selivele selibakhethile abazancintisa?
Sibhizi siyakhetha okwamanje. Sebekhona abanye njalo baningi baseza ukuthi bazoncintisa. Lapho sizaba khona labamela abantu abedlula oyedwa kumbe singathi abayi-2 kumbe laphezulu sizoba lama-primary election. Kodwa okwamanje indawo sesithethe khona silomuntu oyedwa ozamele ibandla lezabo. Ngakho-ke akusoze kudingakale ukuba lama-primary election kulezo ndawo.
Lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu esixoxelaye ecingweni ese-South Africa. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba ele-Israel lithi isingene kuzinga lesibili impi yalo le-Hamas ngoba sebethumele eyinye njalo ingxenye yebutho eGaza. Ele-Israel liqale ukungenisa ihlekana lebutho ngenkani ngolwesihlanu. Umkhokheli wakwele-Israel ubike izolo ebusuku ukuba ibutho lifuna ukubulala bonke abalobudlelwano le-Hamas. Kubikwa ukuba omunye kwabagqugquzela ukuba kuhlaselwe ele-Israel mhlaka 7 ngomfumfu u-Asem Abu Rahaba usebulewe libutho lakwele-Israel. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezokukhumisana umlotha, umfundisi Raymond Motsi.
Kulezigaba ezitshiyeneyo ezenzakalayo xa kule ngxabano. Kule ngxabano eyenzakalayo ngaphansi engakhanyiyo ethiwa ngesikhiwa yi-latent. Kulesikhathi ingxabano lapho iyabe isikhwezelwa khona, kungani sikhwezela umlilo, i-escalation. So kubuya ingxabano isiphezu kakhulu kuyabe sekuthiwa khona sekule ngxabano isikhanya labantu belimazana sekulempi sekulomdlangodlango ukubulalana okunjengakadesi.
Singathi-ke kulungiswa njani mfundisi khonokho?
Kulabanye abantu ama-Arabs abakhulumeka ngabo labanye abe abasekela amaJuda abaphakathi kwalokho okwenzakala. Ngibona ngani kungaba kuhle ukuthi abantu bakhulume labo ukuthi kukhulunyiswane, even though Israel lokho ifuna ukubulala abantu, kodwa kumele kube lesinye isigaba kumbe singathi uhlelo olungayenza ukuthi abantu bakhulumisane ukuthi laba bantu bakhululwe. Ngoba nxa kungela ukukhulumisana, akula enye indlela engayenza ukuthi laba bantu bakhululeke. Ukukhulumisana ngiyo yodwa indlela engasiza. So kulesigaba ezimbili, number one, ngithe mina kumele kube labalamuli abangenelayo, into yokuqala. Okwesibili, nxa kulabantu abakhwanisa ukukhuluma lo Netanyahu eceleni ukuthi kudingwe indlela eyabantu abahlonitshwayo abaphakathi kwePalestine labaphakathi kweIsrael abasekela uNetanyahu labasekela uHamas, kodwa ngabantu abafuna ukuthi kukhulunywe laba bantu bakhululwe, angibona ngani kuza kukhulumeka ukuthi laba bantu bakhululwe. Ngoba singaba lokho sisebenzisa imbobo, singabe lokho sisebenzisa isihluku, akula mphumela enhle.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi, ingcwethi kwezokukhomisana umlotha, obexoxa lo Gibbs Dewey Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Owangusenziwe manje sina mathuba nomnumzana Mposongwenya ngamalungiselelo omcimbi wempi yegadade. Akasizwe ongwenya esiphakulela kunoku ke omayelana lempi le.
Ngibingelele babuDube, ngibingelele lakubalaleli, ngisithi philani nabe bentanyamba emagandaganda. Usuku lolo siyakilo Dube olungomhla zingu-4 kuNovemba, lusuku lapha okulesikhumbuzo esivusa umunyu esizweni, ngoba kwaphela amaqhawe akithi amaningi kakhulu laphana ayevikela isizwe eyibambe ngezinhliziyo zabo ngokuzinikela okukhulu kakhulu. Esikhumbula ibutho lembizo laphelela laphana amadoda abalelwa kubo 6200 kusekho 6500 ngokwezibalo ezatholakala laphana, aphela wonke eqedwa isigwagwagwa. Lesizwe kuthiwa amabutho embizo kwasekutholakela ukuthi sokube lokuhlaselwa kwamabutho enkosi laphayana okwasukela ngokubulawa kweqhawe laphana lakwadlodlo lalongusibale wenkosi, njengoba siyezwa kuthiwa uMgandane wayengumne wabo laphana wendlovukazi uLozikeyi. Lesizwe kuthiwa baqala laba bantu ngokuthatha izinkomo zenkosi, njengoba lizakhumbula ukuthi laphana kwasekube le mingcele esingabala abantu abafana nabo Jameson Lander abasebedweba imingcele ukuthi ezakho inkomo amelanga zidlule lapha, zingadlula lapha ziyabanjwa. Nokuthiwa abelusi bazo abaningi bazo kwakuyibo abasebushona lendi esizwa kuthiwa zathi sezeqele ngale bazibamba inkomo zenkosi. Nkosi yasimthuma kuMgandane ukuthi makayozilanda ekuhamba lethimba lezinsizwa laphana, esizwa kuthiwa nxa ezithola wazithatha eseqhuba eseziqhuba esiza nazo, kanti abelumbi bazolandela. Bathe nxa sebemtholile laphana ngoba kuthiwa babehlome bezinkovelo basebeyamdubula, wasetshonela khona lapho ke uMgandane. Nokwasusa uthuthuvo olukhulu kakhulu owagcina kusenza ukuthi amabutho abethwakazi nawe hlome abhekane nawo abelungu laba, njengoba futhi kukhanya amabutho ayengaphelelanga, amanye kukhanya naye ayithunyelwe le ndawo zogwembele ukuthi bezobeyohlasela kulezi ndawo ezile. Uthiwa kwasuka uthuthuvo olukhulu kakhulu njengoba layo yabengwadi kuthiwa yahloma nayo, njengoba naye yayela mabutho kakhulu ayehamba esingathi ama-regiments esingabala khona ibutho labo lalidume kakhulu elekuthiwa yi-Sosbel Column. Besokusuba le Victoria Column kanye nalele elesebutswana land column.
Kuba khona lapho babangwenya
le mpi eyagcina sibizwa kuthiwa yimpi yasegadade, ngoba babe khola insizwa lapha ebizwa kuthiwa ngokotati. Yikho ke kuthiwa wayeqinisa impi yakhe ngokufaka bona abantu bakithi laba ikakhulu ngapha babuya ngapha ebuchabuland bebafake phambili esibizwa kuthiwa kunamadoda mpela ayebalelwa ku 600. Kodwa ke kuthiwa babafaka phambili hayi ngoba mhlawumbe bebathemba noma kanjani, kodwa babe nenhloso ukuthi xa ngabe kubulawe bona kuqala kungakabulawa abelungu esizwa kuthiwa laba bevela ngapha eBotswana nabo benziwa okufanayo. Ngikhumbula ukuthi amabutho akithi kwakukhona lapha nosuka mina ikholwa umanondwana kwaShabalala insizwa yokuthiwa ngiyisizwa einamandla nzima kakhulu ihlasela kume ilanga kube la meva ayiholwa ngumazi umfoka Gumede, bese kusiba namagogo ayiholwa ngugampu umfoka Magqekeni wakwaStoli, bese kuba namnyama angenkomo ayiholwa ngumjamayi kagunde nakumitha njengoba siyabubona buduna bakondiweni bukhona phana entaba zintona lapho kule gadade khona. Lapho kuthiwa abelungu babephethe ombayimbaya babulala ngesihluku esikhulu kakhulu abakhafula inqwaba yezinhlamvu ngesikhathi esisodwa. Kuthiwa abamhlophe bayala amashoni ukuthi nabeTswana ukuba kube yibona abahamba phambili. Kuthiwa kwakuthi uma sebedubula abengwadi bamemeze bathi lala phansi, njengoba liyabona lakhona kule ndawo futhi uthiwa kuselala phansi okwayayibambele khona. Yikho ke okwenzakalayo okwagcina kusenza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kubulawe amabutho akithi laphana ayevikela ubukhosi esingabala imbizo eyayiholwa ngumtshane laphana uKhumalo. Sizothi inkosi yona ayikhulumile ukuthi bengalingi behlasele emini okungenani uma bezohlasela laba bantu babahlasele busuku, kodwa sazi ukuthi kwagcina kuhambe njani laphana induna yasewadedela amabutho ukuthi angene emini nokwenza ukuthi kube lula ukuthi abelungu baqede ngabo. Yikho kwahamba kwahamba kwaze kwagcina kuholele ekutheni kuze kuyefika empini ezifana nasepupu. Lapho kwagcina inkosi nayo sibona ukuthi njengoba sekunzima kanje kungcono ibaleke.
Namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, ngomcimbi ozayo wokunanza usuku lwempi yegadade.
Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ubeuke isitimela eIndia sabulala abantu abane kwalimala abaningi, kubika iziphathamandla zalelo lizwe. EVietnam kube lezulu lesikhukhula lona elibhidlize izindlu lezilimo, njalo ingcwethi ezicubungula ezomkhathi zithi lokhu sokuyinhlala yenza ngesikhathi sezulu. Ngesizwe ezokholo lwesiKristu silomfundisi uSenis Manda.
Namhla ngifuna sikhangele indaba eqakathekileyo, indaba yokuba ngumuntu olokubonga ngaso sonke isikhathi. Ngizabala ku Luke chapter 17 verse ka 15. Omunye wabo wathi ngokubona ukuba usesilile waphenduka edumisa uNkulunkulu ngelizwe elikhulu, wazilahla phansi ezinyaweni zika Jesu wambonga yena wayengumSamaria. Lapha sikhangele udaba uJesu esilisa abalithumi abalobulephero. Sihlangana laye ku Luke chapter ka 17 le ngiqeda ukuyibala. Singaya kubo verse 11 usiya phansi. Uzafumana ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wahlangana labo eJerusalema laba ababelobulephero. Abanye babengamaJuda, omunye oyedwa nguye ke owayengumSamaria. Siyakwazi ukuba ngaleso sikhathi nxa wawulobulephero wawungavumeli ukuba phakathi kwabantu. Namhlanje isikhuthazo engilaso yikuthi akucabangwe ebantwini bonke abakusizayo empilweni. Kambe uyakuthole yini isikhathi sokuyababonga? Siqalise kubazali bethu, ulesikhathi insuku yababonga abazali bakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokuba ladubeka lami langincedisa ngaze ngakhula langifundisa esikolo ngaze ngaba ngumuntu lo enginguye yena namhlanje. Ah, kumbe ungabe ungababalisi bakho abakufundisa esikolo, akucaba ngumuntu wathatha isikhathi sakhe ekufundisa ye lobe wayebhadalwa kodwa abane siyakwazi ukuthi umuntu wayethatha isikhathi ekhayela ama extra lesson esenza yonke into kwenzuzisise lokho akufundisayo. Akumcabange lowo muntu ukuthole ithuba lokuyambonga. Abane njalo yimsebenzi. Kulabanye abantu abasingeniswa emsebenzini, kulabane abantu abasisizayo asesebenza besifundisa imsebenzi. Umuntu akufundise uzube uzugcina ukwazi lo msebenzi ukwedlula yena. Ngakho ke le fundiswe silayo namhlanje siyabona ukuJesu laye wagcina emangala njalo singathi kumbe waba ngumuntu owamangala nje ukuthi kambe abantu laba indaba bengala hliziyo eyokubonga. UNkulunkulu ukhangela ukuthi simbone laye futhi uNkulunkulu uyafuna simbone. Yikho uDavid ekhuluma kumahubo ukuthi ngiyangena ebukhoneni bukaNkulunkulu ngokubonga. UNkulunkulu ukhangela ukuthi umbonge. Uyakhuluma njalo uDavid ukuthi mbonge uJehova mphefumulo wami. Sesigqibe indaba yethu yokukhuthazana ngokubonga namhlanje. Ngifuna ukuba ukuthatha isikhathi ucabange bonke abantu abakuncedayo empilweni. So ababonga yini? Umbe ulomakhala ekhukhwini ukumfonele lowo muntu uthi hayi ngifuna ukukubonga ngendlela wangisiza ngayo empilweni. Asithandazeni. Baba Nkulunkulu osezulwini, siyabonga ukuba thina wasidala ngomfanekiso onjengowakho. Awuzange udale ezinye izinyamazana, wadala thina saba njengawe. Siyabonga ngesipho sempilo. Siyabonga ngesipho sikaJesu ukuba wasinika umntana wakho uJesu Kristu owayenguye yedwa ukuba abe ngumhlatshelo ukuba ngaye sikwanise ukubuyiselana nawe. Siyabonga baba ukuthethelelwa izono. Siyabonga igazi likaJesu elilamandla okusikhulela esonweni. Siyabonga baba ngomnyaka lo osusiyaphela njalo ngamalanga la sesele ukuba usigcinile usivikele ezintweni zonke. Sibongile baba ukuba uyokusithanda kuze kube naphakade. Egama likaJesu siyathandaza, amen. Asihlangane njalo balaleli bami ngevikeliza. Inkosi libusise.
Lapha wasizwe umfundisi uSeni Sibanda esetholela ezokholo lwesiKristu ngesizwe ke eziphathelane labatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezitshiyeneyo eZimbabwe.
So iAlaso inkampani eyenza ngokwendimi ezitshiyeneyo. Okwakhathesi silendimi ezifika zona isitshiyagalolunye. Siyazifundisa njalo siya-offer ama-services a-related kwizindimi lezi agoqela uku-translate kwama-document lokuyi-interpreta, uku-edita ababelobile abakulobileyo kanye loku-proofread.
La kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo?
So owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela okukhona empilweni nje la kuma communities ethu ikakhulu ku-corporate world la class esikhangela ukuhanjiswa emibiko. Uzathola ukuthi eminingi yakhona iyabinye ilotshwe ngesilungu, izafunga ukuhumutshelwa isiwe esintwini, isiwe ku-French, isiwe esishoneni, isiwe kanye la ku-sign language. So kuba lokusilela lathize okuba khona. Ungakhangela kunika umzekeliso ngesikhathi se-COVID. Imilayezo eminingi yelotshwe ngesikhiwa eyayisakazwa lugatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health. Kodwa abangezwayo endlebeni nabangakhulumi ngemlomo abasebenzisa esithi i-sign language babesilela sizokubuya ku-information ababeyithola ekusakazweni okwakusenziwa imilayezo leyi kanye lezimemezelo ezinye ezaziphunyiswa ngohulumende kanye dogatsha lwezempilakahle. so thina ikhola phesa singena khona ke lapho sincedisa ukubana abantu bathole injalo bafinyelelo imlayezo abangabe beyidinga.
Njengosakhulayo, kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho wokuthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje?
Ngiyabona mina idegree lami lakuqala libe lingelesindebeni, kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages. So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni, emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje enganyikwenza, ngokufunda enganyikwenza, ngangibona ukusilela okwakukhona leso sikhangele endabeni zezindimi lezi zama-languages. So yikho ke ngavele ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyabe kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zonke ukubana sisebenze, sisebenzelana kanye labanye nje esiyabe sile mbono efanayo kushiudionali.
Kwabanye nje abasakhulayo abangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha omunye osakhulayo yenelisa ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje onkuthazo kiwo ngokuthi
ungabona njengoba nje lapho kuqalele ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingelesindebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababebuza ukubana wenza i-degree lesindebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani.
Okusigaba sabasha namhla besixoxa lo Sipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Elisayo ngeTabo kaNcube.
Kwezemidlalo, iqembu leDynamos selifinyelele kufinali yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleCapes United lamhla emini. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leDynamos linqobe iCapes United nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium namhla emini. Uyisa Sadiki kanye lo-Elton Chikona yibo abahlohlele iqembu leDynamos, njalo impumelelo yanamhlanje itsho ukuba lizadibana leLengezi Platinum Stars mhla zintathu kunyanga kaMpalakazi kufinali yona ezaqhutshelwa enkundleni eBaobab. Iqembu lizaphakamisa isicoco lizathola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kusenjalo, iqembu elimela ilizwe leSouth Africa emdlalweni weRugby yilo eligcotshwe inkatha yokuba zintshantshu zomhlaba lele ngemva kokunqoba elikwenzele eNew Zealand nge-12-11 ekupheleni kwalomncintiswano wokuqhutshelwa elizweni leFrance. Iqembu leSouth Africa elaziwa kakhulu ngegama elithi Springboks yilo ebelivele liphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2019 kumncintiswano wokuqhutshelwa kweleJapan. Umangameli welizwe leZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa ulobe umlayezo enkundleni yokulembo ye-X etshayela ihlombe iqembu leSpringboks kanye lomangameli welizwe leSouth Africa uCyril Ramaphosa, kodwa lo mbiko uchothozwe ngabanye abasebenzisa leyo nkundla besithi akalungise isimo sezemidlalo kwelakhe ilizwe. Kuvele bekuke kwaba lenkulumo ebulenjini phambilini kwefinali lapho ezinye izizalwane zelizwe leSouth Africa ebezisithi abantu beZimbabwe bazintandane ngoba sebephitsheka ngokusekela iqembu lakomakhelwane eleSpringboks. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yebo ke, siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-9 ngenyanga kaMpalakazi. Sizwile ibandla leZANU-PF, amalunga ebandla leZANU-PF esithi asephakathi kwamalungiselelo okhetho lwama-by-elections lapho kuzakhethwa khona abazancintisa. Njalo ibandla leZaphu lithi lalo alisoze lisalele emuva ngoba lifuna ukuncintisa, lithi lona lizavala ngebhethu ukuze kungangeni elinye ibandla leZANU-PF koBulawayo. Hayi ke, siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.